Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 ngolosine mhlazibu 1 mfufu 2020 uChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa nje kuphela obanjwe igcikwane lecoronavirus elizweni izolo. Luyaqhubeka udaba lokudonselana isigodlo sebandla le-MDC abatsha abangena phakathi belokhu beme ngelokuthi kumele inkokheli yabo ihlale phansi ikhumisane umlotha.
Nxa ukhuphela uthamisa bobabili bengabantu abaserious lesi sokusikhathi esokuthi bahlanganise amakhanda.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane losuku wabo weMalawi umongameli Lazarus Chakwera izolo ntambama lapho ababikwa becubungule okuphathelane lamazwe womabili.
Siyazi ukuthi nomgabe wakuthiwa layo weMalawi sobudlelwane bukhulu kakhulu phakathi kweZimbabwe leMalawi.
Ugatsha oluqoqa ingxoxompikiswano phakathi kwalabo abancintisana kukhetho lukamongameli wele Melika luthi luzaguqula indlela inhlelo lezi eziqutshwa ngayo kulandela ingxabangxoza eqhamuke phakathi kukamongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden kungxoxompikiswano yakuqala enziwe ngolwesibili. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa nje kuphela obanjwe igcikwane lecoronavirus elizweni izolo. Lolu gatsha luthi akula ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Kubeka udaba lokudonselana isigodlo sebandla le-MDC abatsha abangena phakathi ngomvulo belokhu beme ngelokuthi kumele inkokheli yabo ihlale phansi ikhumisane umlotha. Kodwa yona inkokheli akucaci ukuthi izalalela inkuthazo yabatsha laba abathi kumele inkokheli eyayilezikhundla ngomnyaka ka-2014 yenze umhlangano ngesiphangiphangi. Abazi ngokwenzakalayo batshele iStudio 7 ukuthi udubo olukhona ngelokuthi nxa kungathiwa kuhlalwe phansi enye inkokheli ebalisa abasekeli bakamnumzana Chamisa, umnumzana Welshman Ncube lomnumzana Tendai Biti kunye lenye inkokheli eyayingekho ezikhundleni zebandla le-MDCT ngomnyaka ka-2014 ingaswela okokubamba. Sixoxe lelunga lebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukuyahlala kukababa uChamisa esihlalweni kwaba yiyo yena leyi futhi into ye-generational consensus. Kukanti ke ubukhokheli kumele bube le i-consensus ubuyibo bonke nje jikelele kungakhethekeleki ukuthi ngabatsha, ngomama, ngabadala. Kumele ubukhokheli bufunde ukuthi xa kumele kwenziwe izinqumo ezithinta iparty, ezithinta abantu, ezile mpumela ekhangelele ikusasa enhle yabantu beZimbabwe, ubukhokheli kumele buhlanganise amakhanda. Bezikhona indlela eziningi kade zingenziwa ngabatsha befinyelele kubomama, befinyelele nje kubo bonke ubukhokheli bebandla ngaphandle ukuthi bathathe bona isinqumo sokuthi bathathe isigodlo eyinto ezasala ihlomthelela omubi ngoba sokuyagijinywa futhi kuyo makhothi kudlaliswa isikhathi esiningi ekusekutheni ke sikhona apha nje ngoba ubukhokheli behlukeka ukuthi buhlanganise amakhanda kusukela ngasekuqaleni. Ke umthethwandaba ukutshilo kubani iconstitution yethu iphambanisekile, bayaqhubeka ke bayafuqa bona ababatsha, bayaqhubeka abangafuni ukulandela iconstitution yeparty befuqa besenza izinto ngendlela engathiyo. So mina umbono wami ukuthi la ngamandlwane yiko okusifikise khona phesikhona njalo ukukhanya ngathi abantu kabakafundi lutho ke nxa kuyikuthi ikho lokho ukukhona hayi la felihle ngoba ayisilo ibandla le MPC esasilijoyinile sithina sangama youth
ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuze kuphele lolu dubo isigodlo sebandla sisebenze njengemfanelo
mphephethi isigodlo sebandla asiyo lutho kasisho lutho nxa kungelabakhokheli abaqotho nxa kungelabakhokheli abalengqondo yokuthi balungise kumbe babumbe ibandla le-MDCT njengebandla elizakhokhela i-alliance ekuthini lithathe umbuso kuZANU PF lenze kungcono kumbe okwehlukilekileyo kule ZANU PF. Ngibona ngathi abantu abahlomisa bonabo abasekela ukuthatha kwesigodlo sebelahlekile ngoba isigodlo sona ngokwaso kasitsho lutho okutsho ulutho yibukhokheli okumele buphume ngomva kwalokho but ekuyeni khetha kumbe ekuyeni misa ubukhokheli obuqotho kumele kukhangelwe ukuthi kanti vele thina njengombutho we-MDC isiko lethu liyini. Imithetho yethu, imigomo siseko wethu, iconstitution yethu, ithi sibuthane njani ngoba yikho phela okusihlanganisayo njalo yikho okusinqandayo njengamalunga eparty MDC.
Umnumzana Witness Dube, lilunga lebandla le-MDCT, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana abekezela amadumafuzwayo. Ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina sibili ngowami umbono wobhuti Chris. Ngalami ngumuntu osesemutsha ngiphathekile ku-MDC yilo kanye ihlandla ebengizalithatha ngoba i-future ye-MDC future yeZimbabwe isezandleni zabantu abatsha. Kuningi osokwenzakele abantu abatsha behlezi bebukele besetshenziswa kungakhanyi ukuthi into yangkhona iyanga. Ngokuya ngayi MDC siyangena embusweni ngayiyo ebusayo kodwa ngokuxabana lokungazwanani kokuphela iparty lokhu idilika ibiyele emuva kukandikho lapho abantu abasha akade bekhangelele khona ukuthi ilizwe lizalungiswa bethole imisebenzi belabo bephila impilo engcono. Lokho abakwenzileyo ngiyakuncoma kakhulu ukuthi bahlangene bona abayibo abanikazi bephathi abayikusasa yephathi bathi linabadala nxa lingafuni ukuthi lilungise iparty sesiyithatha over bayenza into enhle kakhulu ukuthi babayenze beqalise ukuthi bebone ukuthi no into lezi abazenzayo kayisizo iparty lengayisinkulu kudlula lokho eyikho khona kathesi.
Manje ngokubona kwakho kuzaphetha njani? Ubona bezahlala phansi yini ukhuphe lo tshamisa ngenxa yalokhu okwenzakala?
Nxa ukhuphe lo tshamisa bobabili bengabantu abaserious ngokufuna ukuthi iZimbabwe incedwe iphume ezandleni zombuso lo abantu abakhala ngawo, lesi yiso isikhathi esokuthi bahlanganise amakhanda bahlale phansi balungise lokho sithi ngama-differences abo. Abantu abatsha sebebabambile sebebabambe ngapha langapha ukuthi buyanini lize khulumisana. I think vele yiyo yodwa indlela ezaphetha ngayo lindawo. Ngingomunye wabantu abatsha bengiza ukuthi lingachiyi bangaphumi e-harvest house bangawenzi bangathathi side bawomele ngokuthi hlalani phansi likhulume beze behlale phansi bekhulumisisana. Akulasidingo ukuthi uChamisa athi ufuna ukuqala ekhuluma lo mnangakho athi ufuna uqalwele ngisiza indaba lo mnangakho lokuthi ukhupha kijima ye uPollard ayekhuluma lo mnangakho bona babili besehlile kukhulumisana njenge-MDC iphathe yiyo eyabenza baba yilokho abayikho khona. Akusizi konke lokho enda ngeke kusebenza. Bahlale phansi uChamisa lokhuphi iphathe ilungiswe ukuthi akusesele isikhathi kuyefika i-election elandelayo bebambeni ingxenye kungaba ngcono.
Umnumzana Vekezela Madumafuzwayo yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane losowabo weMalawi umongameli Lazarus Chakwera esigodlweni sakhe iState House eHarare izolo ntambama lapho ababikwa becubungule ukuphathelane namazwe womabili ngendlela yokuncedisana lapho okulengxaki khona. Uhulumende uthi amazwe lawo mabili alembali yokuxhasana kusukela engakatholi uzibuse njalo umhlangano lo uzaqinisa ubudlelwano bawo. Umongameli Chakwera yena ofike izolo elizweni lapho ahlangabezwe ngumongameli Mnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende ukhangelelwe ukuba selizweni kwamalanga amabili. Kambe umhlangano lo uzaphathisa na eleZimbabwe kumbe eleMalawi? Usithandekile Mhlanga weStudio 7 ubuze umnumzana Walter Sinunguli Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe lombuzo.
Mhlakazi, esikubona ukuthi eleMalawi liphuma ekhethweni esiwazi ukuthi lwafika lelo khetho ngemva kokuba kube le mpikiswano wokuthi ngubani wayenqobile kukhetho lakuqala. Ukufika kukamongameli wasemalawi kuzakhangelwa ngabakhokheli baseZimbabwe ngendlela leyana ukuthi lo ofikayo uphuma ekhethweni obelungcono ngendlela eluphathene ngayo kulalolo lwaseZimbabwe. So kukhona abangakufundisana ukuthi khona kusetshenzwa kanjani nxa kuyo ephetheni. Nxa sikhangela ngezomnotho ubudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe neMalawi, siyazi ukuthi abantu beMalawi isikhathi eside banenge abakade besebenza eZimbabwe, abanye sebaze baba yizizalwane zaseZimbabwe ngoba sebehlale isikhathi eside, ikakhulu abakade besebenza endaweni lapho kugujwa khona igolide, kugujwa khona lasemaplazini bakhona abantu beMalawi banenge kakhulu. Siyazi ukuthi nomgabe wakuthiwa layo ngeMalawi. So ubudlelwano bukhulu kakhulu phakathi kweZimbabwe leMalawi. Abantu beZimbabwe labantu beMalawi ngabantu banye, singasho ukuthi ngabantu banye. So ukufika kukamongameli kusho ukuthi ubudlelwano lobo bungaqiniswa, ubudlelwano obabantu beMalawi labantu beZimbabwe. Into esiyibonayo kakhulu ukuthi singazike ukuthi baza kusebenza ngayiphi indlela ngoba siyazi kulesikhathi abantu baseMalawi kade sokuthiwa bayehluleka ukuthi bathole izincwadi ezibenza ukuthi basebenze kakuhle emnyango lo esingathi Home Affairs, kodwa nxa bangafika ke bangalungiselwa ngalo esefikile umongameli wabo.
Sesiqhathanisa amazwe womabili singathi inkinga kathethi kuyini kweleMalawi la kweleZimbabwe, njalo emabili la amazwe kuyini angaphathisana ngakho ukuthi eqede uhlupho lusemazweni nawo.
Inkinga yaseZimbabwe siyayazi, umnotho waseZimbabwe awuhambi kakuhle. Njalo ngezokhetho ilizwe laseZimbabwe lilokhu limimanzonzo ngendlela umongameli akhethwa ngayo. So ezomnotho siyabona ukuthi kungenzakala ukuthi bangaxoxa bexoxisana ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi iminotho yabo bathengiselane. Siyazi iMalawi iqine kakhulu kwezokulima lokufuya ikakhulu inhlanzi lezi zamanzi ngoba balamanzi lapha abathatha khona inhlanzi. Njalo siyazi ukuthi okunye inkinga ekhona phakathi kwelizwe laseZimbabwe yindaba zepolitiki ukuthi akubonwa ngaliso linye phakathi kwahulumende kweqembu elibusayo lamaqembu aphikisayo. So iZimbabwe ingafunda kakhulu ngoba lo obusayo uMalawi manje ofika eZimbabwe umuntu kade ephuma uqembu labaphikisayo, manje nguye osekhokhela. So bangafundisana ukuthi wena kusetshenzwa njani uphikiswano kodwa kungaxatshanwa.
Lo ngumnumzana Walter Sinunguli Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ubexoxa ecingweni losihlandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele-South Africa. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Manje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leDaily News lithi inhlanganiso ezilwela ilungelo lamatitshala zithi zizimisele ukukhulumisana lohulumende ukuze kuvunyelwane ngezikhalazo zabo babuyele emsebenzini. Leli phephandaba likhulume lomkhokheli wenhlanganiso ye-ATUS umnumzana Obed Masaraure othe bayafuna ukukhulumisana lohulumende nxa eza khuluma ukuqotho ngezikhalazo zabo. iphephandaba leChronicle lithi idale lePhalamende selazise ukuba kumele kuvulwe amahofisi ezigabeni zelizwe azaphathisa ekwehliseni inani lezehlakalo zokutshayana kwabahlala bonke ezindlini. Okubikwaso kubhahile selokhu uZulu wavinjwa uhamba-hamba ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Ikomiti yedale lePhalamende ebona ngezabesifazane ibikwa ivakatshela ezigaba zelizwe ihlaziya ukuba lolu dubo lungaqedwa njani. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani basakazi beStudio 7 labalaleli. Mina igama lami uKK ngapha ngase South Africa. Ngithi ngiphawule lami ngombono wami ukuthi indaba kaMagubhe loTshamisa, abantu kabazifundise ukukhuluma iqiniso ukuthi ubaba uTshamisa waganga wathanda amandla kakhulu. Ngithimele ukufuna ukubusa isikhathi akafiki. Wayengamelanga vele asifuthe intambo kubo uMagubhe labo lokuzeni. Yabokomisi laphana yena waphuthuma nje ukuthi afuna ukuba yi-leader masinya. Waphambanisa ubaba uTshamisa abantu abamtshela iqiniso. Kathesi umsindo lo okhonza thola ukuthi abantu balayele ukuthela uTshamisa uright. E-right kuto ngophambanisa iparty. Iparty yayi-right kakhulu le. Wafika ubaba uTshamisa ngokuthanda ukufuna ukubusa masinya. Waba umuntu ohlutha intambo. Waphambanisa kakhulu uTshamisa. Nguye ophoza yonke le ncuncuncu engaka. Nxa babe kukhona la abantu abathi khona kathesi uMagubhe loTshamisa abahlangane unini uMagubhe bekhuluma ukuthi hayi kakhulu kuCongress uTshamisa engavumi. Wazi wathukuthona ubaba uThwakirayi waba umuntu ofuna ukutshiselwa uMagubhe endlini. Babengekho na bayibona ngayo leyo nto ubaba uTshamisa ezelizwe uMagubhe ngamadividend. Ayiyekwe le nto vele ihlale injalo yakhe. Kuncedisa ukuthi ubaba uTshamisa ukuthi kuyakhulunyiswa ngala yena ezidingela amandla. Abafuna ukuhamba loTshamisa ngabahambe laye. Abafuna ukusala uMagubhe ngabasale laye. Choice yomuntu.
Yabo. Salibonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma ngoGift Sonduku umfoka Ndlovu lapha ePlumtree endaweni yakoGambu. Basakazi benthanda ukuncoma othisha bathayela ihlombe ngalokho abakwenzayo ukuthi izikolo mazivulwa behlale phansi. Ya, lami ngiyabaxhasa mpela ngithi hayi bothisha hlalani phansi. Uhulumeni anyithi mayikhuphula imali ucabangela abantu abalembhobho amapholisa namasotsha. Akathatha amapholisa ayefundisa ezikolweni. Angithi othisha makufakwa izimali abacatshanyelwa ngenxa yokuthi abalambhobho. Konke labo nensi labo doctor abahlala ezindlini. Ethatha amapholisa akhe kube yiwona lapha abantu efundisa neingane. Vele ngivumelana nabo othisha namabe sithi abathole futhi le mali abayifuna incane kakhulu. Ngabe bona abathola bafuna $600 imali abayidivezevayo ngoba even upresident udlule ezandleni zikateacher. Uminista udlule ezandleni zikateacher. So ngisho ukuthi hayi impela lokho abakwenza kuhle. Bese ndidlula kancane laphana endabeni lwama-youth e-MDCT lawe alliance. Ngithi lokho abakwenzayo kuhle kakhulu ngoba yibona abasafayo ku-ground. UMagubhe uThokozani uPF Khuphe uzidlela kahle. Even la uNelson Tshamisa uzidlela kahle kodwa bona yibo abastrugglayo. So ngizama ukuthi umbono omuhle ukuthi MDC alliance labo bengene bekuCongress basifa bemkhahlilela kude leyo Magubhe. Ngiyabonga laphana ngokuhlala ngilapha eThembisa.
Ngithanda ukulibingelela bonke abeStudio 7. Ya, mina bengithanda ukuthi ngikhulume kwezindaba ezeZimbabwe. Ayizona indaba zamazo, indaba zokuthungamela zeZimbabwe ziyakhathaza. Eshumakamele nxa wanxoza enzakala phakathi nakwamabandla amabili e-MTCH. Awukhathazeki ukuthi kathi ZANU-PF uyahlukumeza abantu ngezindlela ebuhlungu kangakuhamba nje. Hhayi, besicela ingabe singathola uncedo, sithole ukusiza kwabantu beZimbabwe, sithole ukukhululwa. Ngoba siyafisa ukusebenzela izinto kodwa kuyala.
Kungenjani isitu sebe? Hhayi, mina ngiyaphila amadoda. Besicela ukuthi ngisibuzele uminista odila bhati inasa i-pension fund. Imali esisiholayo azisahambelani le mali kade sisibhadala ine-US dollar 10. So besicela ukuthi sibekwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo because angiboni ukuthi kulo muntu ongaphila nemali esiyiphiwa leyi $600 a month engathengi ngitho i-10 kg yempuphu umuntu kuthiwa aphile ngayo because amanye ama-pension fund a-under IPIC ama pharo zabo aseri evaluate US $13 currency kwenzela ukuthi abantu befile and siloba kushoko nguye ngu-president we-union yama-pensioners fela kimbuza ukuthi uthini nxa ebona imali eziholwa ngabantu ezingasathengini iminyaka yonke sikhontributha so sicela sigigeseven ukuthi besi ranele i-program ebondana ngakhona ukwenzela ukuthi sizwe ukuthi kade kumi njani because kuloko nzima la ngiyabonga.
Ngingathaba ku-Studio 7 uma lingafaka umbono wami bengilalele usibani ulokuzeni lo kuthiwambani lo umoyo lo lo kazi uChamisa kazifaki bokuthulunywa ngu-Dr. Nkululeko Sibanda yikho sibili uChamisa ufakwa ngabantu kafakwa ngu-Dr. Sibanda kusibanda kamfakanga ufakwa ngabantu ufaka lilizwe wavotelwa ngabantu wavotelwa yithi thina yithi esamvutilayo uChamisa wawina uMakhupe waluza saka bengasibambi ngamandla bengasibambi ngamandla iZanu-PF labo Thokozani Gubhe labo Monzura labani ithimu yakhe leyo akula abantu obafunayo labani abantu labani ngokuthi basebenzelana leZanu-PF njalo akula muntu obafunayo bangasiqambela amanga ukuthi khona thina siyabafuna asibafuni thina sikhathele ngabo ngingathaba kakhulu uma lingafuluma umbono wami lo uzwakale sibili uzwakale beze odeni moyo labo labothokozani Gubhe labo Douglas Monzura labo beze bonke labo asibafuni atikadi mina yimi lami ngifuna ukufaka intokozeni heyi into eyenziwa yilaba odeni moyo laba abayazi into abayenzayo laba abantu odeni moyo laba isupport yakhona abakukhulumayo lokhu bakuthatha ngabi lokhu abala support yabantu asibafuni bangasibambi ngamandla kanti bona vele bamelele ubani bakhulumele ubani bengafunwa ngabantu yithi thina kasibafuni thina abantu asibafuni bangasibambi ngamandla leZanu-PF yabo asibafuni odeni moyo labo labo Gubhe labo asibafuni because abala lutho abangasenzela lutho abala nto abangayitshintshi ilizwe ngabasekele bangasibambi ngamandla bakhulumela bani kanti njengokuthi abantu bonke ngaba bafuni asibafuni abasuke bangafuni ukusibamba ngamandla
lawo bekungamazwi yenu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ake sikhangele esivela ngapha kwele Melika ngamafitshane. Ugatsha oluqoqa ingxoxo mpikiswano phakathi kwalabo abancintisanayo kukhetho lukamongameli weMelika olwe-Commission on Presidential Debates luthi luza kuqula indlela inhlelo lezi ezicutshwa ngayo kulandela ingxabangxoza eqhamuke phakathi kukamongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden kumpikiswano yakuqala enziwe ngolwesibili. Ababili laba bangqikelane bajikelana amazwi aqatha njalo bathukana ngendlela ethiye iningi likhuza umhlola. Lanxa abaningi besole umongameli Trump, bakhona abanye abasole umnumzana Biden laye oke waphosa amazwi angahloniphekiyo. Kumbiko ewethule izolo, li-commission ithe ikubone kufanele ukuthi iguqule indlela impikiswano lezi ezenziwa ngayo ukuze ingxoxompikiswano ezimbili eziseleyo eziza kwenziwa mhla ziku-15 lomhla ziku-22 kulenyanga ziqutshwe kuhle. Mhla ziku-7 ngeviki ezayo umsekeli ka-Trump umnumzana Mike Pence lomsekeli ka-Biden unkosikazi Kamala Harris bazadibana kumpikiswano efanayo. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube wambuza ukuthi ubona ukufuthelana okube khona kumpikiswano ka-Trump lo-Biden kuza chitekela na kumpikiswano le yabasekeli babo.
Ukufuthela na esikubone izolo kuza qhubeka njalo kubasekeli babo. Kodwa kulomehluko ngokuba kuya ngokuthi umuntu yena ongwakudalwe ngayiphindlela ungananzelela ukuthi uMongameli Trump uvele simo sakhe uya kuthanda ukuqhudelana. Ngakho ke lanxa kuza qhudelana phakathi kuka uKamala Harris lo Mike Pence akusoze kufike esibangeni sika Joe Biden le sika Donald Trump. Kodwa kuza bekukhona ukufuthelana lokuzonda okukhulu ngokuba kuveza indlela isimo esingakhona. Laba basesihlalweni bayesaba kakhulu ukuluza i-election ngokuba kungabenza kube into embi kakhulu ikakhulu ngokuba ehlasele kakhulu uObama. Wamenza waba ngumuntu omubi nxa engadliwa i-election leya bese siba i-one term president. Into ayesaba ukuthi ngamnyangisa impilo yakhe yonke uTrump. Ngakho abasekeli bakhe labo baza benjalo bethukuthele njengaye.
Kunkulumo mpikiswano ezimbili eziseleyo lezincube ubona ababili laba beziphatha ngendlela ehlukileyo yini ukuthukana ukufuthelana konke esikubonileyo kuphela.
Ngangibona ukuthi ukufuthelana kuzaphela kuzaqina ngamandla kusiya phambili ikakhulu kusondela okhethweni. Ungakhohlwa ukuthi izinto abazikhangeleleyo nezingafananiyo, amademokrati afuna okwawo, amarepublican afuna okwawo. Kanti ke njalo umnumzana uTrump nxa ebona i-democratic party ubona umnumzana u-Obama, yiphathi ka-Obama liyana. Nxa ebona uBiden ubona u-Obama umuntu angazange amphatha kahle, angaze amkhuluma kahle. Ngakho ke nxa ngabe ehlulwa kulolu khetho uyabe ubona esehlulwa ngu-Obama. Yikho okunye okumbangela intukuthelo enkulu kakhulu. Ngakho ukufuthelana ke kuzaqina kusiya phambili kungabi lokuxolelana. Amagama lokuthukana lokukweyisana kuzaqhubeka kuqina kusiya phambili luze lufike ukhetho. Kubuye kuphikiswane futhi ngayo impumela yokhetho. Kangimboni umnumzana uTrump ekuvuma lula ukuthi unqotshiwe njengalokho vele sekhulumile ukuthi kashoza avume.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe wexoxa lontungameli Nkomo weStudio 7.
Yeah.
ndaba uhlelo lwalamhlanje kesikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Luyaqhubeka udaba lokudonselana isigodlo sebandla le-MTC abatsha abangena phakathi ngomvulo belokhu beme ngelokuthi kumele inkokheli yabo ihlale phansi ikhumisane umlotha. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganelo sowabo weMalawi umongameli Lazarus Chakwera izolo ntambama lapho ababikwa becubungule okuphathelane lamazwe womabili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.